Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlazi mashumi mabili lantathu kulwezi 2017 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Angiboni ukuthi kuzaba nzima kuye ukuthi emukelwe ngoba ade bevele sebemmelele. I think kakhulu ngenxa yokuthi ade bezondana lokuthi uGrace angagcine ngenini.
Abamazwe aphetheya sebelubhekise eZimbabwe ukuyakhulumisana losethatha intambo zombuso umnumzana Emmerson Mnangagwa.
Njengomuntu osekhankasayo laye uyazi ukuthi ufanele akhulume into ethandwa ngabantu. Kodwa mithi hayi kanti kwakungathi wayevele engakwenzi khonokho esabuyisa loRobert Mugabe.
Kambe uhulumende kaMnangagwa uza kwenelisa na ukusungula imisebenzi njengokuthembisa kwakhe izolo avuselele lo mnotho welizwe. Amahofisi kahulumende aselahla imfanekiso kamnumzana Robert Mugabe njalo semelele ukufaka ekaMnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulezi iphathamandla zaseYurophu lezasemelika ezibikwazi lubhekise eZimbabwe ukuyahlangana lozathatha intambo zombuso kusasa umnumzana Emmerson Mnangagwa. Umanyano we-European Union wethule umbiko namuhla usithi ukhangelele ukusebenzelana kuhle lohulumende omutsha lo emizameni yokuvuselela umnotho weZimbabwe. Umbuzo omkhulu ngothi azama amukela ngezandla zombili na uMnangagwa amazwe la. Sixoxele umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Welshman Ncube.
Thina ade sikhuluma labo enyanga lezi almost umnyaka odlulileyo. Siyakwazi ukuthi abanengi kwi-international community besebevele bemmelele ukuthi uzangena esikhundleni sikaMgabe. Angisoze mbaqambe ngamabizo, but siyakwazi abaningi bakhona babekhuluma lathi bezama ukuthi ha thina siyavuma yini ukuthi uMnangagwa angangena sizasebenza laye yini. Ngoba kukhanya ukuthi basebevele sebememukele ngenxa yokuthi ababekuzonda kakhulu kwakuyikuthi becabanga ukuthi kungangena uGrace, but hayi ngitsho kungcono kungene bani uMnangagwa, ngoba basebebona uMnangagwa labo thimu namasa behamba ku-IMF sebesithi ngama-reformers kuzana. So already bonabo abantu abayiba bakulacoste they were already being seen njengama-reformers by a lot of people in the diplomatic circles in Harare, in the capital zamazwe amaningi e-Europe. Yikho-ke angiboni ukuthi kuzaba nzima kuye ukuthi emukelwe ngoba ade bevele sebemmelele. I think kakhulu ngenxa yokuthi ade bezondana lokuthi uGrace angagcine ngenini.
Umnumzana Welshman Ncube ngumkhokheli webandla le-MDC sixoxela ekobulawayo. UZulu weHarare uthi umnumzana Emmerson Mnangagwa utshengise ubula obukhulu izolo ngokwethula amazwi akhomba ukuthi ube lesandla ekususweni kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe libutho. UMavis Gama usipha lolu daba.
UMnangagwa uveze lokhu ekhuluma labasekeli bezanu-PF izolo ekufikeni kwakhe evela kwele South Africa, lapho abalekele khona kumaviki ambalwa edluleyo esithi uMgabe labantu bakhe bebezama ukumbulala. Abakhulumisane le Studio 7 bathi amazwi la agcwalisa khona kanye abakade bekucabangela sonke lesi sikhathi ukuthi umnumzana Mnangagwa nguye osebenzise ibutho leZimbabwe ukugenqula umbuso kaMgabe. Omunye wabantu laba ngumnumzana Mthokozisi Nkomo.
Yebo bebe lezimpiza abo simuzwa ekhuluma esithi khona khona yena isenzakalo lesi isethakalo lesi ube khuluma labo general lakho lonke ikukhanya babe bonke bebumba icebo ukuthi bengangena njani ngoba abantu nxa bekhumbula yena esuka ngapha esiya lapha ekade khona wathiya wakhuluma ukuthi mina ngizaphenduka and 2 weeks ngiyabe sengiphendukile kanti kutsho ukuthi kukhona khonapho la kanye khonoko babekuplanile lama-general akhe ukuthi sizakwenza sizayenza lokhu lalokhu lalokhu wayekwazi konke okwakuzaba khona seveze kade kusolwa ngabantu okade kukhona vele ayasonto entsha ngazangiphonga ukuthutsha yaba khona
uthi lanxa ekusola ukuvukela umbuso kusetshenziswa ibutho zikhona impawu emazwini kaMnangagwa ezikhombisa ukuthi uzimisele ukusebenzela uZulu
ukukhuluma overall ibingathi iyahlanganisa abantu yenza ukuthi abantu besebenze ndawonye njalo engumuntu okade ekhuluma injongo yabo kuyikuthi bethuthukise inotho yelizwe yikho engikubonayo ukuthi ngaba into eqakatheke kakhulu elizweni lethu leZimbabwe
ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Eric Mzamindo uthi besingekho isizathu sokuba uMnangagwa aveze lokho
generally I don't think you are supposed to have avoided such statements
ukungamela awutsho lokho kusesibonisa ukuba uza kuba umkhokheli ongahloniphiwe umbuso wabaningi singakhangelisisa inkulumo yakhe uyazigwenxa nganxanye ukukhuluma lamazwi ukuveza ukuthi kube lesandla kulokho okuthe kwenzakala elizweni abuye athi ufuna ukuba ngumuntu osebenzisana lomuntu wonke elizweni
uMnangagwa uxotshwe umsebenzi kuhulumende kanye lakubandla lezanu-PF ngumgabe emethesa icala lokuzama ukugenqula umbuso wakhe abanye bathi umgabe wayeqinisile nanku uMnangagwa esezikhulumela ngokwakhe ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Abadala bathi uDiwo lufuze imbiza babuye njalo bathi zimbila zantabanye lezi yizicho ezisemlonyeni yabanengi abathi gababoni mahluko phakathi kukamnumzana Emerson Mnangagwa lo mnumzana Robert Mugabe uBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa
Ngiyazinikela ukuba yisisebenzi senu. Sifuna ukukhulisa umnotho welizwe. Sifuna ukuthula elizweni. Sifuna imisebenzi.
Lezi zithembiso ezithulwe ngosethatha isikhundla sikamongameli weZimbabwe uMnumzana Emerson Mnangagwa ekuphendweni kwakhe elizweni izolo evela kwele South Africa lapho abalekele khona esithi impilo yakhe ibisengozini enkulu bamamukele ngenhlokomo enkulu abalandeli bakhe.
Of the Republic of Zimbabwe, Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa.
Kodwa sibo bonke abamethembayo umongameli omutsha. Bakhona bathi imbali yakhe kayikhombisi ukuthi uza kuba umongameli oyehlukileyo kulomgabe. Isikhulume sebandla le-United Democracy Movement uMnumzana Mpiezwe Nare uthi sandla abalaso ekubulaweni kwezinkulungwane zabantu kwelemandebeleni ngabo-1980 lokuphatheka kwakhe kudlakela lwezombusazwe ikakhulu kuphathelane lokhetho kwenza kube nzima ukuthi bakholwe ukuthi uza kuba lo mehluko.
Remember umgabe akula nto ebeyenza uMnangagwa engayazi. Akula msebenzi obuyenziwa uMnangagwa engayazi. Akula decision ebithathwa uMnangagwa engayazi. Bebencedisana abantu lapho. Bayehlukane emboneni kaGrace kuphela ikuba xabene. Otherwise all along for the past 37 years labantu laba bebesebenzisana
abanye ke bathi ukusondelelana kwakhe lesiphathamandla zebutho ikakhulu umkhokheli walo uGeneral Constantino Chiwenga kuletha imbuzo yokuthi nxa engasathandwa ngabantu kaze kusebenzisa yini ibutho ukumvikela ukuthi abuse ngodli bakhona njalo bathi usondelelane kakhulu lomkhokheli wenhlanganiso yababe ngabalweli bempi enkululeko uMnumzana Christopher Mtshwango Okuyinhlanganiso abathi ilembali yokusetshenziswa libandla leZANU-PF ukwethula udlakela kulabo abangavumelani lohulumende. Abanye njalo bathi ubudlelwano bakhe lamazwe afana labo China kungadalela iZimbabwe uhlupho njengoba emazweni amaningi lapho iChina esungula khona amabhizimusi ibuta konke ikuse eChina kanti ke ayila siphatho kusebenzi. Omunye umbuzo walaba ikuthi uza kwenze njani uguqula umkhuba weZANU PF wodlakela inkohlakalo kulabo bakuhulumende ukuqilibezela ekhethweni ukwephulwa kwamalungelo oluntu kanye lokwenqabela ukwethulwa kwemibiko ngenkululeko. Isiphathamandla sebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabena uthi umnumzana Mnangagwa kuzafuze asebenze nzima ukuze wonke umuntu amethembe.
Abantu bengaqala kuphela ukumthemba nxa engathi ke esebeka i-cabinet yakhe abesefaka abakhokheli abakumabandla abaphikisayo. Yikho ngeletha khona isithunzi lokumthemba umnumzana Mnangagwa ukuthi uzimisele ukuthi ayakhe umnotho welizwe leZimbabwe.
Ingcwethi ke zithi kuzakhanya sobala ngokuya kwesikhathi ukuthi ngempela uDiyo olungumnangagwa lufuze imbiza engumgabe na kumbe akula budlelwano phakathi kwababili laba ezenzweni. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa Benedict Ho.
Pansi nemandu, pansi ngabahlamuki. La ngamazwi kaMnangagwa echaya islogani ekufikeni kwakhe eHarare izolo evela phephela kwele South Africa. Abahlamuke kade ekhuluma ngabo ngamalunga ecele leZANU PF G40 lona elilwisana lelakhe ele team Lacoste. Amalunga lelibandla amanengi axotshwe kuZANU PF njalo agoqela umnumzana Sevia Kasukuwere, uPatrick Jiwawo, uJonathan Moyo lonkosikazi Grace Mgabe. Bonke laba zingqungquthela ze-G40. Umnumzana Mnangagwa uthe izitha zakhe zazama ukumbulala ngechefu kodwa zehluleka. Wengeze wathi ubalekele kule South Africa ngemva kokuthola imbiko yokuthi zase zizama njalo ukumqedisa ngezinye indlela. Ngalokho singambona iphindisela na uMnangagwa? Sibuze ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Kangiboni ukuthi kuzaba lokuphindisela i-retribution ngamafitshane esingayiboni isenzeka ukuphathelene ne-poison, kodwa abantu bazafuna ukwazi vele ukuthi kanti vele kwahamba njani, ukuthi-ke kuzalungiswa njani kusiya phambili, yikho engingakwazi. Kodwa inkulumo yakhe ibiqondiswe kubona laba abamsupportayo ukuthi hhayi, kangibekanga phansi izikhathi.
Laba abanye abaxotshiweyo kuZANU PF abe-G40 ubona uMnangagwa athi bebefuna ukumbulala, ubona ngokuya kwesikhathi senelisa ukubaxolela na ebamukela njalo kuZANU PF?
Angeke ngibone uGrace Mugabe sekuyele sekupikitshe sekubomame sekhitha futhi. Angiboni uJonathan Moyo ebuyela njalo masinyane lokasukwere lojiwawo, abantu abanjalo akade behamba phambili kulokho okuthiwa yi-G40. Kodwa abanye ngicabanga ukuthi baza babuyisela nje khona maduze bakhe iZANU yabe sivele siyazi, ngoba ungananzelela ekukhulumeni kwakhe ukhulume eyiZANU le sivele siyazi iZANU-ZANU. Wabuya wakhuluma futhi engumuntu owenza lokho singathi i-reconciliation with ama-investors labanye abantu abadingakalayo ukuvusa ezomnotho. So bekhuluma labantu abahlukahlukeneyo, kodwa i-G40 angibone kuyisana layo yonke ngokuphelela kwayo.
NgoLwesihlanu ukusasa lapho azathatha khona intambo, ukuyini esiyikhangelele ukuthi akukhulume? Mazwi bani esiwakhangeleleyo ikakhulu aqondiswe kuZulu weZimbabwe laba kwamanye amazwe?
Into ezimbili kuphela, i-rule of law, ukubusa komthetho, okusho ukuthi i-corruption kumele akhulume ngayo ukuthi kafuni la kuyibona ukuthi uzayiqeda ngayiphi indlela. Nxa ezadila le-corruption, ezakhipha i-corruption kumele aqale ngamapolisa. Kube bekuvuma abantu beZimbabwe isikhalazo sabo lobo uhlangana nabo emgwaqweni noma bathi ngabe kuyaqaliswa phansi ukuqatha amapolisa. Kuthe hu kulamalanga bengekho emgwaqweni ngokuba kule army abantu bayahamba ngokukhululeka. Nxa engalungisanga khona lokhu yabe ngalungisanga lutho. Okwesibili, into eqhakathekile ebantwini bezibabhe ukuvuselela kweeconomy. Jobs, njengoba bekhuluma izolo, ukuvuswa kweeconomy abantu basebenzi babe bathwale impupho, bathwele isithe babhadala ischool fees, bondle abantwana ngendlela efaneleyo. Sokugcina, ukubuyisana labanye amazwe, ukureconcile labanye amazwe. Ilanguage kamgabe, inkulumo kamgabe leyani yokuhlambalaza wonke umuntu athi angafika ku-United Nations athethisaye ku-EU athethisaye Africa athethise kayisebenzi. Abantu bakhangelela ukuthi kwakhiwe ubungane namazwe wonke omhlaba. So baza belinezela izinto ezintathu, ubungane namazwe wonke omhlaba ukuzethi izimali phakathi kwelizwe, ukudala kwemisebenzi lokuvuswa kwe-economy lokutshaka kwe-corruption iphele du, kwakhiwe isizwe esimunye esingela tribalism esingela racism.
Ikhona yini imikhuba emibi engaba ibangele ukugenqulwa kukamgabe embusweni umnangagwa ayibonileyo angasoze ayenze ngoba esebonile ukuthi ilakho ukukhokhelela ekudilikeni komuntu lombuso wakhe?
Okokuqala akubonileyo ukuthi umkakho ungamenzi isikhulu phakathi kwe-political party kumbe kuhulumente, ngokuba ama-decisions ozathatha, izinqumo ozithathayo ziyilokho okuthiwa phecelezi emotional. Kawubali, kawunanzelelisi ukuthi izinto zingonakala ngaphi, bese kulabo jwawo abazukulu lo mkakhe landani izihlobo sezigcwele phakathi kwahulumente. Awukho umbuso omayo nxa kule corruption. Okwesithathu, abantu beZimbabwe sebedindiwe ikungasebenzi, kuswela ukudla. Nxa ngabe engalungisanga lokho, efuna ukuqhubeka i-unemployment, efuna ukuqhubeka i-corruption, efuna ukuqhubeka i-lawlessness, efuna ukuqhubeka i-abuse of power, efuna ukuqhubeka i-abuse of human rights lama-freedoms abantu, efuna ukuqhubeka nje ukuba ngintando kayiphikiswa, akazi ukufika ndawo vele uyaphelela endleleni.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. UZulu weZimbabwe uthi wamukele ngenjabulo isithembiso sikaMnangagwa sokuthi uhulumende wakhe uzaqakathekisa ukuvuselela umnotho welizwe wona oguqe ngamadolo njalo esungule imisebenzi. Emazwini wethu leizolo uMnangagwa uthe banenga bakwamanye amazwe asebethembise ukusebenzelana kuhle leZimbabwe ekuvuseleleni umnotho. Kodwa uzaphumelela na uMnangagwa ngoba nanku ubekhona kuhulumende kamgabe wona oqhube umnotho weZimbabwe wayawutshiya kogoqanyawo? Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukhuluma vele into ababe abantu vele thine sikhalakhala ngakho ukuthi umnotho weZimbabwe uyasilelwa izimali zangaphandle, akula misebenzi. Ngakho njengomuntu osekhankasayo laye uyazi ukuthi ufanele akhulume into ayaziyo ayithandwa ngabantu. Kodwa mithi hayi, kanti kwakungathi wayevele engakwenzi khonokho esabuyisa lo Robert Mugabe.
Mhlawumbe engathi ngaleso sikhathi wayengelawo amandla lekhono ngoba kwakungayisuye oziphethe esidukwini, yena wayengumsekeli nje.
Ye, liqiniso phela. Nxa ungumsekeli angitshiwa ufakwe esikhundleni kunjengominista umphathi ntambo. Uminista ufakwe esikhundleni ngupresident ukuthi ayenze imisebenzi. Lo msekeli womongameli ufakwe esikhundleni. Kodwa ye, abantu bathi khona kasimnikeni ithuba, ukhulume into ethandwa ngabantu, kanikwe zithuba sibone ukuthi uyazi yini, kumbe ngumlomo nje egcwalelwa umfula.
Ukhona ukuze ephumelele ekuvuseni umnotho weZimbabwe kumele enzeni?
Ye, okukhona vele i-blueprint yakhona, singathi ngesikhiwa i-blueprint, i-template yakhona ivele ikhona. Okokuqala, kakube le cabinet abaphathi ntambo, ama-minister abazi into abayenzayo kuqala. Ngoba ama-minister akhona yiwo azalungisiza imithetho, ama-policies ahuga abantu abafuna ukufaka izimali zabo. Okwesibili, kwakadlakali ukuthi uhulumende ngabe mncane, engabe ungurhulumende odla enatha imali engenayo esiphaleni sikahulumende, ngoba isikweleti sakhona siba sikhulu. Okwesithathu, kakudingwe indlela yokuthi ubugwelegwele le-corruption yonke leyana ilungisiswe ukuze izimali zisetshenziswe lokho eziqonde khona. Le sikweleti singathi i-national, le-international debt eZimbabwe yehle kancane ye okwamafitshane yikho lapho angaqinela khona khonapho.
Nxa usithi uhulumende kumele abe mncane okhuluma ngezisebenzi zakuhulumende kuphela ukuthi kumele ziqunywe kumbe lawo amalunga edale lecabinet abaphatha intambo kumele baqunywe babe balutshwana.
Ya, lelo liqiniso ngoba okwamalunga eParliament kwedale kwisisekelo sombuso kusokuzathatha isikhathi. Kodwa engikutho ukuthi ungazikhangele uhulumeni, nxa ngisithi uhulumeni ngitsho lo wonke la makhampani athiwa ngahulumende athatha imali yana ama-parasitical one ayephe khona vele kalungisiswe ngesikhathi se-GNU. So uhulumende ubukhulu bukahulumende abutsho nje izisebenzi ye yikuthi namasa wayekhuluma ngakho nje sithi into zamabhonasi ubukhulu bukahulumende buthatha izimali, yikho ngitsho khonokho akulungisiswe konke khonokho.
Lubana ethe wakubiza ubaba uMnankagwa wahlala phansi lawe wathi baba uNgwenya ngicela imbono yakho lapha ungixwayise ukuthi amankampani wonke la asevalile koBulawayo eHarare lakwamanye amadolobho singawavusa njani, ungamxwayisa uthi?
Ye, ukukhona phela ukuthi ukuze ikampani ivuswe kufanele kube le mali enelayo ukuthi abanikazi bekampani bathenge imichina. So ukusilelwa kwemali yangaphandle i-foreign currency yikho kwenza abanikazi bamakhampani bahlupheke ukuvula imitshini yabo. Okwesibili, izimpahla eziningi, ukudla konke okungeniswa ngamabhoda, ukungeniswa okuyimphothwayo lokhana, yikho kwenza amakhampani ahlale evalile ngoba kuba lobuvila lokusinda ukuthi balungise izinto ezithengisekayo lapha elizweni. So mina nxa ngihlezi la ngimkhangelela nyanti ngizama ithi khona amakhampani lo gaba lethuba lokuzuza izimali zangaphandle kumbe isikweletu kumbe kuyini ukuthi bathenge imitshina emitsha. Okwesibili, okuzimpahlana konke lokhana okwemisika lokhana okungeniswa elizweni lapha akuyekele ukungeniswa, amakhampani asukume azilungisele impahla, sithenge impahla elizilungisa lapha ngezimali zalapha elizweni.
Ukuqhubeka sisebenzisa idola lemelika njengayo imali yethu emqoka eZimbabwe yinto elokuhlakanipha yini emeliqhubeke?
Lokho kuludubo, akula mali yangaphandle engasebenza ekhaya ngoba ilo uzima othize. Ukuswelakala kwemali yalapha kuhambenana lokuthi akula production. Nxa singathi sihlale phansi labo ZNCC, labo CZI, labo Chamber of Mines bazasinikeza ingqondo zokwazi ukuthi ukuze i-productivity kathesi imitshina yakhona evele ikhona isebenza nge-30% ukwenzela ukuthi productivity ifike ku-100% kufuyini ofanele ukuyenziwa, bazasinikeza ingqondo zakhona ukwenzela ukuthi i-productivity yangaphakathi lapha elizweni ingaqala ukusebenza, imali izalethwa esebenzayo elalapha leyo nje esikhona le sisenzwa ngama-exports. Impahla zithengiselwa ngaphandle kwelizwe, sithenga sisebenzisa nje imali e-America ukuthenga impahla ezangaphandle, ayikhona ukuthenga amacimbi lamathumbu lapha ekhaya.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho. Uhlelo lokubhalisela ukuvota liyaqhubeka endaweni ezijeneyo zelizwe, kodwa bebalutshwana ababhalisayo ikakhulu emaphandleni. Kwezinye indawo amapolisa abikwa eseyiwo abhalisa abantu ngoba iziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission zisilela. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Ababona ngohlelo lokubhalisa ukuvota ama-observers bathi nani labantu ababhalisayo emaphandleni liphansi kakhulu, njalo kwezinye indawo kutshona kubhalise umuntu oyedwa. Abantu abaningi babiselwa imuva ukuyadinga ubufakazi bezindawo abahlala kizo, i-proof of residence, kungenani lokuthi ugatsha olubona ngokhetho lwathi soluphe izisebenzi zalwamandla okufakazela labo abazobhalisa. Abanye ngabehluleka ukubhalisa ngoba belezithupha eziphiwa abantu abalabazali abangazalelwanga kuleli ama-aliens. Abantu laba kumele batshintshe izithupha zabo kuqala, baphiwe izithupha ezibapha ilungelo lobuzwe beZimbabwe obugcweleyo. Ukuswela izithupha ukuba lezithupha ezidabukileyo kumbe ezile mfanekiso engakhanyi kakuhle ngezinye zezizathu ezinqabela uzulu emaphandleni ukubhalisa ngobuningi. Umnumzana George Moyo isakhamuzi sesamlodi njalo uyisiphofu, siyixoxela kuphela elapho eqedwa ukubhalisa ekhatshwa ngumkakhe waveza ukukhathazeka ngendlela abantu abangaboniyo abavota ngayo.
Kube kuthiwa khona khuluma ina singisimbo leyifunayo sibe ngisengikhuluma sebengibhalela bona.
Anizabakwazi nje abantu babhale
ku. Angikwazi kathi ngithi njengoba ngini yaba le ndophile. Uyaba yini le ndophile? Mina angilacala khonapho.
Emawane sixhumanelo mnumzana Ngqwele Ncube layo obeqedwa ukubhalisa yena othekazange waba lohlupho lokubhalisa.
Akunahlupho, bafuna isithupha, bafuna inamba zakho leproof yokuthi umuntu wendawo naleyo losobhuka mbele enhlanhla ngamthole khona. Hayi, akuzange kuthathe nje lesikhathi eside 5 minutes inengakhulu. Proof ngithole kulo sobhuku wami osimeleleyo vele ngahle wangibhalela izinto abazifunayo.
Isigaba sebulilima sibikwa singaba yiso esilenani lababhalisayo eliphansi kakhulu nxa kuqhathaniswa lakwezinye indawo ezansi yemaNdebeleni zona ezithola phosa abantu abangaba ngamathumi amabili ngelanga. Umnumzana Sikolo Dube ngusobhuku emawane njalo uthi okwenza inani lababhalisayo libe phansi ikuthi ningi emaphandleni okwakathesi litshona emasimini ngoba kuyisikhathi sokulima. Inani lababhalisayo kubikwa liqansa ngolwesithathu ngoba kulilanga lokuzila ngakho kungasetshenzwa. IZimbabwe Electoral Commission ibike ngolwesibili ukuthi okwamanje kulabantu abafika phosa 2,000 ezansi yemaNdebeleni abehluleke ukubhalisa ngenxa yezizathu ezijeneyo udaba zinkulungwane ezingama-55,000 babisele muva elizweni lonke jikelele. Asebebhalisile ezansi yemaNdebeleni selokhu lolu hlelo lwaqala bafika phosa 120,000 buthe elizweni lonke jikelele sebefika phose izigidi ezintathu. Abangakabhalisi bayakhuthazwa ukuthi bebhalise ngoba ukuvota kulilungelo labo.
PVR kwalisa kwalisa.
NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Ama-ofisi kahulumende la mankampani agoqela iTel 1 selahle imfanekiso kamnumzana Robert Mugabe njalo semelele ukufaka ukulengisa kamnumzana Emmerson Mnangagwa emdulini ngoba isenguye umongameli. Kubika uBathabile Masuku.
Ontanga endaweni ezehlungeneyo zelizwe baphakathi kokwethula imifanekiso kaMgabe ngoba engasenguye umongameli welizwe. Lokhu bakwenza ngobudlwangudlwangu esikhathini esiningi njengokubonakale eHarare kwenye ihotela. Uphenyo olenziwe yiStudio 7 kobulawayo luveze ukuthi imifanekiso kamongameli ilokhe ikhona emahofisini eTel 1 kodwa izisebenzi zeTel 1 zalile ukuxoxisana leStudio 7 zisithi imibuzo yonke ithunyelwe eHarare. Laloba kunjalo, umqondisi weTel 1 wethule umbiko izolo wokuthi ingatsha zeTel 1 zikhiphe imfanekiso kaMgabe ngoba engasengumongameli. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sicelo Dube uthi uyawamukela ukukhitshwa kwemifanekiso kaMgabe kodwa uthi akalalo iqiniso lokuthi kusemthethweni na.
Isithombe sakhe vele kufanele zikhutshwe emahofisini kodwa singakwaziyo ukuthi sokusemthethweni na. Siphongkane nje imlayezo naleyo besithi njengakethelo wami besithi khona managing director sebengakhupha imfaneliso yakhe le ekamongameli le evulile Mgabe emahofisini abo kodwa singakwaziyo ukuthi kusemthethweni na. Mina awoni ngathi kazikhutshwe vele izithombe zakhona ngoba vele kanti lomuntu angithi sephumile nezikhumbeni.
Unkosikazi Mabel Ncube yena uthi bebengakhangelelanga ukuthi imifanekiso kaMgabe yethulwe masinyane. Uthi kumele eminye yemifanekiso le igcinwe ibe luphawu lwembali yelizwe.
ophilayo ube ufanele ahlonitshwe uphunjulwe ngezikhathi zonke. Kunabantwana abancane abalandela ngemuva abangamaziyo, ngakho-ke umfanekiso wakhe laphana nxa usemdulini uzawakhumbuza ukuthi hhayi kanje kube nomongameli, kwake kwaba nomongameli uMgabe, ahlonitshwe layo arispekthwe njengokuthi laba abanye bazi lokhu uze babe-respekthwe njani.
Imfanekiso kaMgabe igcwele phakathi kwezakhiwo eziningi, ikakhulu emahhofisini kahulumende lezikolo. Ngomnyaka odluleyo ontanga abasekela ibandla leZANU PF babebamba ngamandla abamabhizimusi ukuthi bathenge imfanekiso kaMgabe. Umfanekiso osuzafaka emahhofisini kahulumende lakwezinye nje izakhiwo ngokamnumzana Emerson Mnangagwa, yena oqala ukusasa ukuba ngumongameli. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwanele Mthokaza ehlukano livalelisayo ngontungamili Nkomo.